Abakhulume nomsakazi weStudio 7 bathi kuyamangalisa ukuthi uhulumende ufuna ukuvula amavinkili la. Abantu abaningi behlupheka ngenxa yokugugudeka komnotho welizwe leZimbabwe. Bathi kwephula inhliziyo ukuthi uhulumende ufuna njalo ukuthi izisebenzi zithathele omunye umthelo we-tax okukhanya engani imali yakhona yiyo ezasetshenziswa ukuvula amavinkili amasosha, amapolisa labanye abezomvikela. Bathi akuncedi lokuvula isikhwama semali yezisebenzi kahulumende esizabizwa ngokuthi i-Civil Service Mutual Savings Fund esakunceda izisebenzi. Omunye wabakhala ngodaba lolo ngumnumzana Obert Masaraure okhokhela inhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ.
The Garrison Shops initiative is not a product of consultation. Now, as trade unions, we always believe that if government has an initiative which is set to benefit or to affect the workers that we represent, broad consultations should take place before such initiative is endorsed as policy. Now, this is lacking, and this is going to be rejected by the workers.
Yindlela nje eyokuntshontshela ezinye izisebenzi ukuthabisa ezinye kuzaxabanisa izisebenzi kuphambanise ukwenziwa komsebenzi
by the citizens of Zimbabwe at the moment.
Omunye njalo wabakhala ngokuvula kwamavinkili abezomvikela lomthelo we-tax unkosikazi Mavis Chuma ohlala eMavuku eHarare.
Uhulumende weZimbabwe usehlulekile shuwa asikhulumeni iqiniso. Shwa la kubona ngapha ukuthi nginje ngingumbalisi angiholi ngihola i2bob bese kuthiwa ku2bob yena leya bangiholisa yena ngikhiphe futhi inye ihambe yefidimuli yesotsha ngithi kumfida aphinde futhi ayethe ukudla ezitolo ezichiphile. Ayi angingazi ukuthi uhamba njani sibili siswela abameli kuleli lizwe siswela abantu abangasimeli abasikhulumele ngoba lokhu sokuphambili sokuthoo much asazi ukuthi kwenzakalani.
Umnumzana Gideon Shoko unobhala obona ngezisebenzi kubandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa uthi kuyamangalisa okwethulwe nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Okumangalisayo yikokuthi khona kanti nxa sekwenziwa izitori ezamasosha ezabhadalwa ngabanye abasebenzi yindaba enjani yona le? Lake layizwa khonapha emhlebeni ukuthi khona kulabanye abasebenzi ababhadalela abanye. Even kumakhampani eZimbabwe la akula obhadalela omunye, umunye lomunye usebenzisa imali arholayo. Nxa sithi sekubhadalela amasosha kanti abanye abasebenzi-ke baza kuba benjani ngoba labo balama-responsibilities phela. Abantwana babo babhadala ama-rentals, babhadala i-transport, babhadala konke okufunekayo lapha emhlabeni.
Kodwa omele abatsha kubandla le-ZANU-PF umnumzana Munashe Mdudza uthi silungile isinqumo esithethwe nguhulumende.
Into yama-Garrison Shop iqakathekile kakhulu. Sikhangele ngoba kuyatshengisa ukuthi uhulumende uyakwazi ukuthi izisebenzi zakhe ezihlanganisela laba bebutho, laba sesipholiseni, laba semajele balezifiso zokuthenga izinto bethenga izinto ezingaduriyo. So into le iyaba protector kakhulu ngenxa yokuthi izitolo ezabe ziphakathi kwalapha abasebenzela khona bethenga izinto ngemali eziphansi kulokuthi behambe phandle besiyathenga betshaya ivigoroni labantu nje ama-civilian. So it's an important thing ukuthi government iyananzelela ukuthi i-welfare yama-civil servants kumele ikhangelwe. So yinto eqakatheke kakhulu, angiboni ukuthi kulento ingaba yimpambaniseko kuhlanganisela lawo ama-silo shops la azavulela bonke abantu nje abakhona.
Umphathi ntambo kahulumende obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi bazazama ngamandla onke ukulungisa umnotho obhidlikayo loba nje inhlanganiso ye-International Monetary Fund isanda kwethula umbiko othi ilizwe leZimbabwe lizayihluleka kwezokuvuselela umnotho. Inhlanganiso le ithi eleZimbabwe lidinga imali eningi yokuphandela uZulu ukudla okudale ukungavuni kahle eminyakeni emine edluleyo kanye lobukhohlakalo okumangalisayo ikakhulu kuhulumende kaMnangagwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.